siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo nkosazana Ntombi Zodwa Mgungu, umabhalane wogatsha lwabesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party. Yena esiqale ngokumbuza ngodaba lomunye wabo unkosazana Sehliselo Ndebele othi watshaywa kakhulu ngamasotsha lamapholisa, njalo amalungelo akhe njengowesifazana ephulwa ngemva kokutshengisela phambi kukamongameli Mnangagwa ngodaba lwegugurawundi lokunye.
Ya, ingathi kwahlukumezeka kakhulu ngoba as I say, ngesilungu ukuthi an injury to one is an injury to all. Sananzelela ngempela ukuthi i-violence yabantu baseMpumalanga isaqhubeka, ngoba ungakhangela indlela esaphatha ngayo esingumama ngesikhathi segugurawundi. Ubungacabanga ukuthi mhlawumbe abantu kukhona isifundiso abasitholileyo, abantu jikelele bakhala ngayo i-system yeGansane ka-1979. Ubungacabanga ukuthi mhlawumbe abahlukumezayo ngathi amashona, abahlukumezayo babafundanga i-lesson. Mina ngokuthi naturally bona abantu vele abalowo moya omubi. Ngoba ubungase kuthathe umuntu o-fragile njengomuntu ebusazana, into yokuqala umthaya mina ngendlela efana leyabo baba. Kufanele babe lozwelo phela lomuntu ongumama, besela futhi uthando lokunanzelela nje ukuthi okay, umama lo sesimlimazile, simhlukumezile, usengene phela esikhathini. Why not? Okay, bathumela abantu abanjengabomama ukuthi bamnakekele nje, just that part.
Abesifazana abesindebeleni kumbe abakomthwakazi behluke njani kulabesifazana elizweni jikelele esingathi yikho elibalwela khona amalungelo abo?
Isizwe sakithi sinabomama abahlukumezeke kakhulu. Abantu baseMpumalanga, abantu abangekho ngapha komthwakazi, bona bathole inkululeko yabo ngo-1980. Kwabahambela kahle ezikoleni, emabhizinisini, ama-opportunities nje wonke bekewakhiwa bona. So thina lapha komthakazi i-slavery lesi esiphakathi kwaso, ubugcili lobo esiphakathi kwabo, into esisuka nayo khatshana khangela even right from the time ye-colonialism. So silwela khonokho ukuthi ke sithole uxolo, ke sithole sithotshwa ezinhlizweni zethu, njalo ke sendlaleli lathi ngathini ongakubiza njenge-red carpet. We really are fighting for that. We are creative people. Umthakazi vele wona muhle kakhulu. So into esiyaziyo ukuthi isikhathi sokuthi sikhululeke sesifikile, ngoba nanku uma uthatha ukubheka abantu abafana nabomnangagwa, ya, crocodile tears, but we're giving them isikhathi eside kakhulu, ama-chances amaningi kakhulu ukuthi baguquke. UGrace laye uthe ephakathi kombuso azange asize kwasinakekela. UMjiro khona manje ukhalela ukuthi angene nanjengomongameli ongumama. Azange vele laye noma e-vice president asitshengisele ukuthi kukhona nje elinye ilanga asibeka esiyenze lakho asicabange nje langama-projects amancane nje.
Lani njengabesifazana liyakhuluma yini labantu uku-address ama-crowds, njalo bayalilalela yini?
Eqiniseni lonke besingakaphiwa i-chance kangako, kodwa sisakhuluma lo mongameli wethu, okuhle ukuthi u-vice president wethu nomuntu wesimama uCraig Ngululi, through her ama-crowds here and there ukuwa-addressa, kodwa mina ngombono wami ngibona sengathi asikho esinye isikhathi kufuze kube imanje. As long as kungela umama abambonayo eba-adressa, akulula ukuthi bengangena emzabalazweni ngokukhululekileyo. Umama vele bafuna ukubona ukuthi omunye umama wenzani. Omunye umama mphambi kwabo laphana ukhuluma isithini. Ngibona sengathi yiyo nje into
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Ntombi Zodwa Mgungu umabhalane wogatsha lwabesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.